So uthwe khona na abezitolo abothisayo labathengayo kumele phambilini ba bafune lelo phetshana elitshengisa ukuthi urejistile ukuba utax compliance lokuthi kube le bank statement etshengisa ukuthi imali yakho efake ebank lokuthi ube lembali yebusiness lakho lapho waqalela khona. So okwenzakalayo ukuthi abathengayo ebesiyathengisa abantu abazisebenza abaningi bazayehluleka ukuthi baphile njengoba sikwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi kunje abantu abadlula phose 5 million baphila ngokuthenga lokuthengisa. Kusho ukuthi-ke abantu abaningi bazathwala nzima masikhangele izikolo zivulwa kunje ama-school fees lani abantu abasathengisa. Ngikhuluma nje kukhona omunye ongifakele umbiko emine sithi kade siyathenga impahla thizeni balifuna lelo phetshana. Ngiye ngafakela futhi ngelinye inkampani khonapho kobulawayo ukuvika ephelileyo bekhala ngokuthi khona na ukuthengisa kwabo sokwehlile inani lezinto abathengisa lehlile selehlile kakhulu ngoba abantu abaningi abasabuyi. So yindaba ezaphambanisa kakhulu impilo zabantu abaningi abaphila ngokuthengisa even amahorisele ngokwawo azayehluleka ukuthi awodise impahla bazagcina bazivukele nje kungala muntu ozithengisayo. And ingozi engaba khona ukuthi ziyagcina ziphuma ngudlu zisiya ku-black market sezithengiswa ngudlu cine sokuphambanisa njalo futhi sokukhulisa-ke i-black market eyiyo esizama ukuthi sisile layo ukuthi abantu bathengise impahla ezaziwayo bathi formalize their businesses. So yikho esikubonileyo njalo futhi okunye abantu bagcina sebesiya phandle kwamazwe besiyathenga impahla bezingenisa emingcelele engavunyelwayo bebalekela iboda lapho kuzothi abafunakala ama-certificate lawo khona. So kuzaqhanisa kakhulu inani lama-smuggled goods njalo futhi lokumene emine lokuthi imazwe kwabantu nje dangeni sebebanjwa izigebengu ethathelwa imali kakhulu omama bebalekela le ndaba. Ungayithaya indaba leyo futhi iyathinta futhi indaba yama-passport ukukhutshulwa kwentengo yama-passport kusho ukuthi ngapha abantu sebekhala ukuthi asisawodi elizweni ngale i-passport sikhuphukile umuntu sekuyamele ayiqume edangeni.
Kahle kahle kuyini okuyabe kuhlafunwa emhlanganweni lo?
Asiyabafakazi labo sibone nje kuwumbiko ophume khona kule njini ukuthi kuthiwe okwakathesi abantu bengaqhubeka besebenza bengalandelwa umthetho kusakhulunyiswana but asiyabafakazi into esiyibone nje as a story. Njengobona silomhlangano kusasa ngo-half past 10 City Methodist Church laphana kukhona 11 then Joshua Mvumo sizama ukuthi uDumisani Ncube omelele ihlandla elakhethwa ngumongameli okuthiwa i-SMEs Advisory Council board member yakhona ngale. So kusasa sifuna khona nachasisela abantu ukuthi yona njengomuntu omelele abantu abalababhizinisi abasakhulayo indaba leyi izalimaza njani abantu bese sicela ukuthi sicela uhulumende asilalele abuye ebantwini ezwe ukuthi sikhalaza sithini njengoba nishile ukuthi abantu abaningi sebesehluleka bayethenga impahla kathesi kutho ukuthi-ke impilo zabantu abaningi sesengcupheni bazehluleka ukuthi babe le mali yama-school fees. So kumele sihlanganise amakhanda i-Ministry of Finance the Ministry of Industry and Trade, the many stakeholders, women affairs, SMEs, and everyone else, all the stakeholders, I'm a business association, I'm about the NCC, or the size, we try to come together and say, how best can we deal with these challenges? Ngacacisaka ukuthi imali ezabhadalwa kukhona ukuthiwa uyangena kuwebsayithi ye-self-service naleyo siyazi ukuthi abantu abaningi abanalwazi lokusebenzisa i-intanethi ukuloga in online. Siyazi ukuthi abantu abathengisa abaningi basebenzisa ama-phones nje angasoma-smartphones vele ulwazi lemtshina lololo abaningi abalalo kutho ukuthi umama lapha anosemakethi uzamele adinga i-smartphone aloge in abese uploada izinto even wakhayela i-statement ezifunakalayo ziningi include ama-bank statements. Bangaki abantu abazisebenzayo abalama-bank statements ababhenkayo sibili even ingalalutho abale-bank statement ahambe be-register bank account. So kuningi ofunakalayo kulama amafomu afunakalayo futhi aqanjwe lise bona inde abantu abaningi soze benelise ukuthi bathi comply lama-requirements lana. And nangokubona kwethu ukuthi kumele kuhlale phansi kukhangele ukuthi ama-requirements lawa angayehliswa njani ukuze abantu bathi easily comply and formalize because singenza kube nzima to formalize abantu abaningi revert to i-cat and mouse i-black market but singenza kube lula ukuthi formalize then abantu abaningi comply. So we need to reduce i-cost of compliance in this regard, as I have said, ukuthi ama-requirements that we are seeing is ama-requirements ukuthi umuntu athi get a certificate anzima ukuthi abantu abaningi bawathole banandawonye labantu abalamabhizinisi aphilayo silamakhulu abanye bayehluleka ukuthi comply because of ama demands esiwabonileyo. Ye, siyabonga. Abantu bengabuya kusasa sizokhulumisana, sibonisane, ikakhulu ama-wholesalers, retailers, formal traders, i-venue, City Methodist Church, 11th Avenue, lo Joshua Nkomo.